Loba nje kulesihlalo ezibekelwe abesifazane edalele eParliamente omama bathi kuyadinga ukuthi bathole njalo ezinye izihlalo ukuze induba ababhekane lazo zikhangelwe uNkosazana Maureen Nyathi umqondisi weWomen's Coalition of Zimbabwe ezansemandebeleni uthi omama bemaphandleni akumelanga besabe ukulingana labo baba
kwamanye ama-communities uyathola ukuthi umama engasukuli ukhulumani vele wena umama akahlali esitulweni umama akakwanisi ukukhuluma ebantwini maybe phakathi lesekulamadoda kuthathula wena umsebenzi wakho ngowangaphi ngowekhitshini kodwa omama balelungilo le-constitution iyabasekela ukuthi bale-right and balelungile ukuthi bakhulume lapha abahlukumezwa khona
uNkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi weWomen Development Association of Zimbabwe Waters uthi umkhuba bomama ungakhulumi ungena lasePhalamende lapho iningi lifika lizihlalele nje
and omama nga akhethe political party yakhe ofika ePhalamende kasabi lomlomo omnene ngoba ipolitical party yabe inika ama-guidelines ukuthi uyakhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu so njenge-civic society sithi thina ikota sithi mayikhangele kuma independent women bakhona omama abangekho kupolitics
amazwi akagcizelelwe uNkosazana Bridget Moyo ogatsha lwabomama kuhulumende olwe-women affairs
ikota system incedisile kakhulu though singaka-achieve esifuna ukuku-achieva asiyayi-achieve i-50-50 but we are going there kuthi abanye omama who are not aligned to any political party abala ichance yokungena through that quota system ngoba iquota system yona iyabe ikhangele umuntu osuka kupolitical party ethile
uNkosazana Sipho Maphosa uthi kuyadingeka njalo ukuthi omama bangene edalele ePhalamende bathole imfundiso ngalokho okumele bakwenze ukuze bengalahleki
ngaphandle kokuthi vela usafikelele usungu honorable Bridget vele kasasazi ngasagudleli ngasisakwanisi nokuthi sibike inhlupho zethu kuye ngoba yena sekwesinye isibanga sebone ngani thina sesingokungabantu nje so I think nako goes back to ipoint yami ukuthi labo bafuna ukuthi benethu ukuthi kanti vele ulandeli e-council chambers council uzosimela induko zethu
kusenjalo uZulu emaphandleni ukhala ezimathonzi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo njalo iningi labomama elifana loNkosikazi Siphiwe Chabangwe Ntebe lithwele amagabha avuzayo
usuku oluningi lwaziwa ngomama luphethwe ngomama siyananzelela ukuthi ungavuka ekuseni ngama-4 ngama-5 o'clock kuhlanganalo abantu ababonayo ngomama bethwele amabhasketi bethwele ama-cardbox besiyawoda beselela abantwana ukuthi bathenge bafundise abantwana bathenge ukudla kwabantwana lakho konke okungabe kufunakalayo
ukugonga kwentengo yempahla ezitolo lokhu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi emaphandleni ezivele ezibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.